Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 7 Ntulikazi 2021 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kusukela namuhla akulamuntu ozangena edolobheni ehamba-hamba engelancwadi emvumelayo ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liqansa.
Kusho khona ukuthi kusesekhatshana ukuthi abantu bangatshaya izandla kumbe uhulumende azitshayele izandla athi sengisebenzile sengiqedile.
Inhlanganiso ye-Swaziland Solidarity Network isikhuthaza izizalwane ze-Eswatini ukuthi zilethe obunye njalo obufaka obutshengisa ukuthi uhulumende walelo lizwe ulolunya locuku lokubulala abantu.
Into labayicela koyinye yokuqala kwekuthi inhlangano tetepolitiki ativulwe umlomo tikwazi nathi ukukhuluma pheceleti unbanned political parties.
Inhlanganiso ye-IDO International Network yenze umhlangano izolo ungenwe ngenye yenkosi zakomthwakazi umnumzana Stanley Raphael Khumalo kuhlaziwa udaba lobukhulu kosi lombuso okhululekileyo.
Ukhuthaze kakhulu ukuthi khona abantu banazelele kakhulu ukuze bangagxeki umbuso kodwa bagxeke lo ophethe umbuso.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi kusukela namuhla akulamuntu omele ebonakale engena edolobheni ehamba-hamba engelancwadi emvumelayo njengalokhu okwakusenzakala ekuqaleni kohlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo. Umthwangwa uthe bathethe leli nyathelo ukuze kwenqatshelwe kumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Komkhuhlane we-coronavirus. Wengeze wathi ilizwe liza kwamukela amajekiseni ayizigidi ezimbili i-2 million avela kwele China ngolwesine. Untungameli Inkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Kungaba yinto enhle kakhulu uma kuliqiniso, njalo ngiyaphinda kungaba yinto enhle nxa kuliqiniso iqiniso ngokuba uhulumende lo kajwayelanga ukukhuluma iqiniso ngezinto ezinjengalezo. Kodwa ke nxa kuliqiniso kuhle ukuthi angena amajekiseni, nxa sikhuluma nge 2 million ukuthi azahlaba abantu abangu 1 million ngokuba ahambe nga 2 emntwini oyedwa, i-first dose le-second dose, umuntu uhlatshwa kabili emunye, asadingeka kamaningi kakhulu, baningi abantu abangakahlatshwa kusesephansi kakhulu kasikafiki ku 1 million phakathi kwepopulation efika khona loku 16 million. Kusho khona ukuthi kusesekhatshana ukuthi abantu bangatshaya izandla kumbe uhulumende azitshayele izandla athi sengisebenzile sengiqedile. Uma ngusesemude kusaqalwa nje, kakudingwe la majekiseni agcwale yonke indawo, afinyelele emakhaya, afinyelele emadolobheni, afinyelele kubo bonke abantu ngendlela efaneleyo. Asesephansi la, asesemalutshwane, lanxa kukuhle ukuthi angena, kodwa hayi asingeke sitshaye izandla sithi sekuphelile.
Angafika lawa majekiseni kumele abiwe njani ngoba abanengi bayakhala ikakhulu emaphandleni bathi kabakahlatshwa kalukafiki kubo lolu hlelo.
Kumele amajekiseni azuzwe nguye wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa. Kuqakathekile khona lokho edolobheni lasemakhaya, kawaye kuye wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa. Wonke umuntu, kungalindwa ukuthi lo sizaqala ngaye. Hayi, wonke umuntu, ikakhulu abantu abasemadolobheni abadala kumele bazuze, abantwana besikolo abasebenza zizinengi zizuze. Kodwa kakuhanjiswe emalokithini nje kuthiwe umuntu ofuna ukuhlatshwa nanka amajekiseni. Uhanjiswe emakhaya emakliniki ukuthi ofuna ukuhlatshwa nanka amajekiseni. Kungasetshenzwa kuphela edolobheni, kawaye emakhaya, ngokuba sibonile ukumemetheka kwegciwane leli okwamanje landelaya emakhaya njalo. Bayafa abantu khona nemakhaya. Qakathekile ukuthi abantu-ke abafuna ukuhlatshwa basukume. Ongafuna ukuhlatshwa angafoseli ilungelo lakhe, longafuna ukuhlatshwa liqondile ukuthi ame ngalo njengokuthanda kwakhe.
Umnumzana Efidlela Ncube ngwenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le coronavirus eCitizens COVID-19 monitor. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minombili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Abafika phose inkulungwane ezimbili 1949 batholakale belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilichumi 9918 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala kumanani ayizolo. Inhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network isikhuthaze izizalwane ze-Eswatini ukuthi zilethe obunye njalo ubufakazi obutshengisa ukuthi uhulumende walelo lizwe ulolunya kulandela ukubhubha nokulimala kwabantu abatshengiselayo kulelo lizwe besola abathi kwephulwa kwelungelo loluntu. Embikweni owethulwe ngolwesibili ntambama, inhlanganiso le iduduze labo abafelwe izihlobo labangani njalo yathi kufanele inkosi ye-Eswatini umswati wesithathu ijeziswe ngoba abantu bebetshengisela ngokuthula kodwa bahlukuluzwa libutho lamapholisa kwafa abedlula amachumi amabili kwalimala abanengi. I-Swaziland Solidarity Trust iphinde yakhalaza ukuthi umanyano we-SADC lowe-African Union kunye lewe-United Nations kumele uqhube uphenyo ngokwenzakala eSwatini njalo ingcwethizwa kwamanyamazwe ezikulelo lizwe lazo zimele ziphathise ngolwazi lokwenzakalayo. Osaphethe isikhundla senhloko kahulumende we-Eswatini umnumzana Themba Nhlanganiso Masuku ubikwa esanda ukutshela izizalwane zakulelo lizwe ukuthi zingabangeli udlakela. Wazithembisa ukuthi bazakhulumisana lazo ngenjongo yokuxazulula ingxaki ezikhona elizweni labo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lesikhulumeli seSwaziland Solidarity Trust umnumzana Lucky Lukhele.
Ezinhlangano ye-Swaziland Solidarity Network siyakwemukela kungenelela kwe-SADC kodwa sithasisho ukuthi i-behavior yabo Sunday nabafika eSwatini seems to be partisan pheceleti siding na hulumende waseSwatini ngoba bahlala ehotela for almost ilanga lonke ngaphandle kokumema tinhlangano temphakathi pheceleti civil society, political parties and trade union movement nalabanye nalabanye. So kwaze kwabita ukuthi labaholi babhaje in into that hotel and force their way in. It is only then that the SADC leadership or the ministers apologize and promise to come back. Now that they are saying they are coming back, sithi kubo besicela ukuthi kule team yabo kungasabi ngilama politicians odwa baba add nana kulesi bita ukuthi phecelethi ngesilungu or English ngema technocrats latawuhlala eSwatini lokungenani 2 weeks bazame ukuthola information lephelele lokufaka ekhatsi kuhlangana nemindeni yalabantu lababulewe nguhulumende waseSwatini labang 54 njengoba sikhuluma labang 250 basetibhedlela labanye sebavele bajushwe imilende nemikhono ngekulimala noma mhlambe ngemanxeba la ekudutshulwa badutshulwa ngemasotsha enkosi uMswati wesithathu.
Sikhuluma nje kwenzakalani eSwatini, nibona ingani abantu bazabuyela emuva kumbe bazaqhubeka ngokubhikisha? Uhulumende aze akhulumisane labo behlale phansi.
Bantu baseSwatini bahlale banjalo kathi silo basho ukuthi bona bakuvumele kuhlala phansi kodwa into labayicela koyinye yokuqala ukuthi tinhlangano nje tepolitiki ativulwe umlomo tikwathi nato ukukhuluma pheceleti unban political parties unconditionally kuvulwe and release all political prisoners la solo asejele aboshelwe tepolitiki bese sekuba ne transitional government lengiyona letanguyona tawubamba isikhashana ibambele iphiphele yonomilungilungise nemthetho sisekelo lomusha longwona utawusita ukuthi uhlele uhulumende lomusha waseSwatini. So ngoloko lobakushoko abantu baseSwatini
empikweni lo eliwethuleyo lithi inkosi uMswati kufanele ijeziswe ngalokhu okwenzakeleyo, njalo licela losizo kumanyano weSADC, African Union, the United Nations. Libone ngani kuzaba lula lokho njengoba iningi lisithi imanyano le iyazwelana labantu ababusayo.
Singasho ukuthi ngesiSwati kunelgama labaye balisho nangesiZulu nangesiNdebele, ngiyathemba nisho njalo ukuthi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Kwanyalo sithi nangabe iSADC neAfrican Union ita ungenelela and ite ngekweliqiniso, sinalo lithembe ukuthi ingwenyama uMswati wesithathu nalabantu baseSwatini na iSADC batawukhuluma bakhulumisane. Kodwa sifuna ukubeka kuqace ukuthi inkosi uMswati wesithathu we asayiboni ine role lengayidlala, ngoba le crisis lekhona lapha neSwatini icreatewe nguye. Loko lokusho ukuthi ke you can't be part of a solution of your own crisis, and there's only one place for i King Mswati the Third ukuthi athathwe ayovalelwa yi-International Criminal Court of Justice ngekubulala lesive lesingaka seMaswati lesing 54. Singakubeka kucace ukuthi lokhu singakunika igama sithi yi-massacre lethethe malanga lamathathu kwafa labantu labangaka laba innocent. Lokusho ukuthi keke nebantu baseSwatini bayasho ukuthi ngeke basaphuma nyalo esitaradini, ngoba kuphuma kwabe esitaradini kutaba yi-betrayal kulabantu lesevele bashonile.
Lo-ke ngumnumzana Lucky Lukhele, isikhulumeli senhlanganiso ye-Swaziland Solidarity Network, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Lokhu sikudaba lunye, inhlanganiso ye-IDO International Network yenze umhlangano izolo ongenwe ngenye yenkosi zakomthwakazi uStanley Raphael Khumalo, kuhlaziywa udaba lobukhosi lombuso okhululekileyo. Lomhlangano owenzwe kulandela ingxabangxoza yeSwatini wenzelwe ebulenjini bokuxhumana. Sixoxele isikhulumeli sikaKhumalo umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe ngomhlangano lo.
Umhlangano lo ubuqoqwe ngabenhlanganiso e-IDO Network International behlanganela be-Action Support Center labe-SAPSN. Inkosi uMzilikazi imiphakathi kwamalunga kumbe ngithi iziphathamandla ekade zidingida ngalolu daba osoluhluphi le olwe eSwatini. Njengoba nalisazi ukuthi khona kukhona ungahlaliseki kuleli anazo.
Yona inkosi uMzilikazi wesibili utheni kukhona yini akukhulumile emhlanganweni lo?
Inkosi uMzilikazi ibelethuba lokuthi ikhulume kulomhlangano obuqakatheke kakhulu obuthanyelwe ngamakhosi njengoba ngitshilwa phezulu Afrika yonke, ngoba kube kukhangelwe ukuthi kungenziwa amacebo bani ukuthi khona udlame luliyano olulaphana lwehliswe abantu balaphana baphile kahle. Yona inkosi uMzilikazi kakhulu ikhulume kakhulu ngokuthi khona yebo ye ayivumelani lokuhlukunyezwa kwabantu. Yakhuluma kakhulu langokuthi kumqoka kangakanani ukuthi khona njengamakhosi bakwazi ukuthi bakhulumisane lesilo seSwatini uKing Mswati wesibili. uMzilikazi wesibili ukhulumile kakhulu wazowasho nokuthi kuqakathekile ukuthi khona kubunjwe ikomiti eyamakhosi ezakhulumisana lenkosi uMswati wesibili owesithathu ukuze kulungisiswe ingxaki eziselizweni leliya. Inkosi uMzilikazi wesibili ikhulume futhi kakhulu ngombuso wobukhosi. Yalandisa kakhulu ukuthi umbuso wobukhosi ungumbuso ovela kuNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu akazange athande ukuthi abantu bakhe bahlupheke, uthanda ukuthi abantu bakhe baphile kahle. Ukhulume kakhulu futhi la ngembuso edemokhrasi ukuthi khona yebo yebo kukhona okuhle imbuso le ena kukhona futhi okubi le imbuso enakho pho ke akungagxekwa umbuso kodwa kungagxekwa lo ophethe umbuso ongaphathanga kahle abantu kodwa kungaso umbuso ikho ke ukhuthaze kakhulu ukuthi khona abantu bananzelele kakhulu ukuze bangagxeki umbuso kodwa bagxeke lo ophethe umbuso ngoba onumbuso ngokwawo awulankinga
umnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli senye yenkosi zakwaMthwakazi ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembo ele News Hawks lithi owayengumongameli wele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda obemele angcwatshwe namuhla emathuneni abomongameli edolobheni leLusaka kaseyikubekwa khona ngemva kokuba imuli yakhe iye emthethwandaba yathi kayifuni abekwe lapho Umsakazo weZBC uthi umongameli Emerson Mnangagwa izolo uthumele amazwi enduduzo kumuli ezilahlekelwe yizihlobo labangane kungozi yokungqikilana kwemoda duze ledolobho lemaswingo lapho okubhubhe khona abantu abangamachumi amabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele ngeWhatsApp.
Ningaba livuka njani walaleli beStudio 7 lonke lali baphathi kohlelo ojonga wonke nje ngihlanganisa lonke nje ngithi sijabula ngezindaba zenu ezihle ezifaka abantu ugqozi lokuthi bebekwazi ukuthi ingenzakala eZimbabwe sihlala sikhuluma lingasakala kanti mina ngakwahlala umuzi ethi liyakhonkotha liyakhonkotha thina lokhu siwusa liyasihlika ubulimi ukuthi sikhonkotha kungalanto eliyenzayo maZimbabwe nanku sokuveli utotagwire yiwa abanikazi belizwe abatshontshayo behlangene bebambeni umnangagwa umnangagwa umgaki wayemhlothelayo umnangagwa umgaki wamvuni umgaki umnangagwa ulisela njalo umnangagwa ungumbulali eqeda pelihlike ethi mnonkuwukura mnonkuwukura esitho ukuthi liyakhonkota kulantelizamenzayo maZimbabwe ovukane emagangeni labulawa umnangagwa lutagwire wakhe lezanape belitshontshela lithini ngakho lina kulonke ukawula mhlawumbe sigiyela fakile ama isijeziso ngokuthi lona thathele iliso uthini gawule ngokusila kunobe lubenzali qamba amanga lifaka ama plus indawo engayisiyo ligiwe abangeli isijeziso zenu kuyibusila zinda ngokubulali benu badubezana like liyeke into yenu
amahoho ustudio 7 siyabonga abasakazi umsebenzi omkhulu kangaka eliwenza bengilalele iradio lamhla ngelanga langomvulo ekuseni lo mama okhulume esishoneni ekhuluma ngokuthi laba bakamthwakazi bafuna ukwehlukanisa ilizwe asifuni ukwehlukanisa ilizwe thina sifuna ilizwe lethu vele imathonileni nemashonaleni ngamazwe achiyeneyo njalo angasekuthuseli ngokuthi thina sizahlupheka sihlutshwa yini masihlupheka sisezandleni zabakithi asahlupho lalokho yena ungenanga indaba thina singathi sifuna imashonaleni wayibona lifuna imathonileni asehlukaneni abanye bahlala endaweni yabo lathi sihlala endaweni yethu namhlanje siyadubeka kanje asikwazi lokuthi senzani mina ngisivetha ncube ngokobulawayo
ngalo linjani ngitshona njani thina siyatshona Studio 7 isikolo asavula konke le bhuda kathi vele indaba kulwani labantu umholi wethu ngiyibona kuyinto yena le eyanga ake lihlale phansi sisikhokhele zonke ezamazwe namazwe ihluze impilo yezimbabwe thina siyibona ukuthi kambi sizaqeda ngani lokhu bija nambijani isikolo sezivalwe bija nambijani yekule corola thina icorola liyasiyiboni olijoyo yena kumbe uyayibona abantu abethu sebefile ngesikolo kunje ibhoda ivalwe nini next year till now thina likubona kuyinto enjani yena le ivalaleli abahle angesehlale namazwe zonke izikokhweli sekelebelamulela abantu bezimbabwe sadubeka sadubeka sesihawukile siyakhala sibili bantu omholi beke behlale phasa emandla onke bekhulume naye belibone sibebehluse ezimbabwe futhi kativele inkinga yayingaphi akuselamali akuselazikolo yonke into imigwaqo ikwatuzile konke konke o thina sizaphephela nga siyadubeka sicela balaleli singiphendule khonapho
ngiyalibingelela lunge bantu bestudio 7 basakaza bahle ngiyalithanda kulolu hlelo ngoba lungeza ngizwa izinto eziningi ezihluphayo kona lo mhlaba esiphila kuwo mina into engikhathaza emoyeni wami ukuthi kulabantwana abaningi kakhulu abantwana laba abanabafelwa ngabazali angabe umzali wakhe wagula wafa engamthathisa mdala angabe wafa ngesimo somhlaba seziphithiphithi zemhlabeni njengoba kwakuphicwa kwabe kwaba nesikhathi sokuphithizela ngemva kukazibuka abantwana abanjalo abalamabete kungenzakala njani ukuthi uhulumende bakithi angasincedisa njani ukuze bayenze enye indlela elula engelambuzo kuyatho ukuthi sihambe siyithatha kwesinye isikhathi kwapha sivulele ukuthi sihambe ezindaweni zonke nje ezijhenise siyathatha kodwa ufike khona ngalo ubambe uzezokubuzwa lokhu yana lalokhwana sokukusinda ukuza utata ngaphi wona udobhe umntwana ohluphekayo wagcina umphefumulo wakhula pho umntwana kuhle ukuthabela amalungelo akhe ingawonke umuntu esezimbabwe noma kubula iphilizo kuphi umhlaba umuntu wonke uphila ngelingelo la ikho hayi ngiyabonga
alo balandeli nabasakazi injani yathina siyaphila ngapha kule mntwana ngoba dala kathi pha sizwa ngapha umhlonitshi ungunya uthi ethi nabantu behlala endlini wabhonga uhamba usedorobheni edorobheni le wabhonga uhamba kuphela anti uyakudlani kuba kuvalwe endlini kase yihomu uvalwe endlini kuphela uyakudlani uphila ngomoya ngotshani inkomo kanti uyakusidlani kakuhle ezendlini hayi nakuphela uma kuthiwa hlala endlini uye kwathi ufa ukudla ufa ukudla abantu bebethatha ukudla bezidlela kuphela ubanikile wena mahala ayikhona into usendlini kuphela angeke ayikhona uyaphila njani uyaphila njani hayi khona bangena abantu bazokubehlala endlini vele ngoba kade sinje kanti sinje singapha kule kutwana vele kuthiwa akuhlale phansi abahlala abantu bahamba kunjalo kwethu bayabona abantu engazivele izokona abahlala ukuhamba kanti thina
salibonani embasakazi bestudio 7 salibonani babukeli bonke balaleli bakastudio 7 siyalibingelela umbuzo enginawo ngiqondisa kubaba uMagalela ngenhlonipho enkulu ngiyakuhlonipha baba uMagalela ngumhlonitshwa mpela ukhulile kodwa angi-understand ma uthi istudio 7 yenza kabi ngokuthumela isikhathi ukuthi isinikeze isikhathi sokubana sithumele imilayo esinayo kupublic ukuthi sikhulume okungaphakathi kwethu cela ukubuza ukuthi usuke wakhuza otwitter yini usuke wakhuza ofacebook yini usuke wakhuza laloba yini ngama-whatsapp mhlawumbe esizithola nsuku zonke kodwa ubona ustudio 7 hamba uyekhuza ugulu indlela akhuluma ngayo ngabantu bakithi abalileyo akubone kuyinto encane wena umela ohlangothini lakho ngoba ufuna ukudla awubhekelele emathebheleleni yebo baningi abantu abachadeneyo ama-intermediate maningi asikubalekeli lokhu kodwa singeke sikugobele lokhu emzini lemzini silabo laba bantu kodwa ngeke kusenze sigobe ayisithe sabathuma ukuthi bayechadana thina sathi sikhula kwathiwa ukhuni olungaziwa kaluthezwa bahamba bazithezela ngokwabo angeke sivalwe yikho lokhu imlomo thina ukubana wena kumbe uchade khona le kumbe uchadwe khona ngale asazi uchadiwe kumbe uchadile khona ngale kumbe abantu abakho bachade khona ngale thina kasikungeni indawo lokhu thina sikhuluma okusenhlizweni yethu leyo xenophobia oyibalisayo yiphi esikhona singayesaba namhlanje khumbula ukuthi more than 40,000 abantu babulawa bebulawa yiyo leyo xenophobia yabavusi bakho obhosi bakho bona lapho othi thina namhlanje sithule singakhulumi akuqala uye bakhuza uye kibuye batshela ukuthi kabasiphathe ngokufanayo bangasiphatha ngokufanayo angeke basizwe sikhuluma sicomplaine hambe uye batshela ukubana abayekele ukugcwalisa abantu babo emathebhelelendi ngoba laba abantu bemathebhelelendi bafuna ukuba semathebhelelendi laba bakithi abasemashonalendi bahambe ngokuchadwa bahambe ngemisebenzi kababuyanga nge-green plan njengalaba abalethwa ngobhosi bakho nge-green plan lo-code triple S lalela-ke baba uMagalela sicela uxolele baba izonophobia siyesabi vele sazonophobia kudala sibulawa abantu bakithi
ukuthi bebulawa bengalamacala la namhlanje babulawa babotshwa wena siye ke sikhulume wena khulumela uhlangothi lwakho lapho dla khona lapho utholakala khona isisu sakho labona ababa kusupportayo abalona leli qembu lakho thina abanye siye ke sikhulume njalo ungamvimba uStudio 7 qala uyevimba oTwitter uyevimba oFacebook uthi usubuya kuStudio 7 ungagatsheleli imbuya ngoba usesabulude ungakuqali lokho sicela uhlukane noStudio 7 kulapho sizokhona indaba ngoba uzebhiqi wenu lo uthele indaba esingazizwayo thina indaba zamanga indaba ezingelaqiniso yekela uStudio 7 asinikeze izindaba eziqiniso ezigoqela umhlaba wonke khathele ngamanga kaZBC ofuna ukuthi wena umlalelo usohambile wamkhuza yini uZBC bakhuluma amathanda nsuku zonke kuZBC khona pha obhosi bakho usuka wabakhuza yini iyekelana lathi bakumagalela siyahlonipha kakhulu siyahlonipha kakhulu 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 cela usiyeke simathebelele ndisalimala lamanje silimele siphila kabuhlungu siphila njengenyoni wena uyakhuluma ngoba uyashutha le mbuli yakho siyabonga linxolele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi la awanani lokwenza le Studio 7, njalo siyakhuthaza abalaleli ukuthi liyenze imilayizelo yenu ibe mfitshane. Kwezemelika, ingcwethi kwezempila kahle zithi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kungabangelwa yizigaba lapho okulabantu abalutshwana abavuma ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Izigaba lezi ngezibalisa i-Arkansas, Missouri le-Wyoming. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Ashish Jha utshele intatheli zindaba izolo ukuthi umkhakha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Delta usuke watholakala kulezi zigaba osekubangele ukuthi kube lokwesabela ukuthi lumkhuhlane ungalumatha njalo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli gciwane.
Well, inkinga engathi isasekhona yikuthi kulabanye abantu abangafuniyo ukuvaccinate engathi baya resistor i-vaccination. And masi sizwa ukuthiwa kule gciwane leli i-new variant le ukuthiwa yi-Delta variant ekhanya ungathi ibuya ngamandla kakhulu and bathi spreader much quicker than amanye ama variant lana kudala. Kodwa bathi uma uvaccinatile awumelanga ukuthi ube le worry ngoba i-vaccination iyanceda kakhulu. So abo ama scientists ayaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu kumele bavaccinate ukwenzela ukuthi balusene layo le i-Delta variant. So I think abantu bangalandela i-advice ngezo ngama scientists ukuthi ama vaccine la they proven ukuthi are effective and njalo aya lilwisa igcwane leli. So if abantu abaningi singakwanisi ukuthi kusefika umphela womnyaka sesile over 70% abantu abavaccinate, yikho lapha le theory yabo le herd immunity it comes into play now. Okubana mase sibanengi sivaccinatewe then ispread igcwane leli iyabilokhu sehla to a point where ligcina lingasakwanisi loku spread igciwane leli and abantu babe sebekhululekile. Kodwa ngokubona kwami mbona ungathi hayi igciwane leli lizofana le flu ukuthi every year abantu kuzomela ukuthi ba either bachaye i-boost ye-vaccine or bazomela abantu babe le-short abayithathayo every year ngoba nge-resistance ekhona ebantwini angiboni lizophela igciwane leli completely.
Kuyathembisa na ukuthi kusiyaphela umnyaka lo igciwane le-coronavirus lingaba selingasahlaseli njengalokhu okwenzakaleyo ekuqaleni kweminyaka?
Lapho engihlala khona kulezi nsuku kukhanya ngathi igciwane leli ele-corona seli nganene kakhulu ngoba abantu abasagqoka ama-mask njalo futhi masikhangela ama numbers akhona ajengisa ukuthi sehlile ama numbers abantu abagcina besesibhedlela ngegciwane leli njalo futhi lama numbers abantu asirisifa siwabone sehlile kakhulu compared to lapha ade sikhona ngabo January. So hayi kuyathembisa kakhulu and hayi mbona mina ngathi lasezitolo izitolo azisafosela abantu ukuthi bagqoke ama-mask. So sekule more freedom manje around ukuthi even abantu bahlangane bajabule bebanengi. So hayi kuyathembisa kakhulu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 esesigabeni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi kusukela namuhla kulamuntu ozangena edolobheni ehamba-hamba engelancwadi emvumelayo. Ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.